kuthiwa yena wasebenzisa isikhundla sakhe njengompathintambo kahulumende ukuthi ungekho emthethweni ukuthi odelishi ngwaya abe-drugs international badle imali kahulumende ngendlela ezingacacanga ezingekho emthethweni. Yilicala abamnike lona.
Abantu bona nxa uxoxa labo emgwaqweni lapha bathini ngodaba lolu, lungalutshengisa na ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ukuthi ufuna ukulwisana lenkohlakalo, i-corruption?
Abantu eHarare lasezitaladeni lapha ehlangana lawo eZimbabwe yonke bathi hayi lokhu nje yikubabamba amehlo okwenziwayo, ngoba ungakhangela lecala lakhona abamnike lona yena lilula kakhulu ukuthi eliyale nxa engaba la magqwetha akhaliphileyo, ngoba aliphumise egcekeni ukuthi yikuphi yena akwenzayo, ngoba ungakhangela eZimbabwe nxa izinto zokuthenga kukahulumende kumele zithengwe yi-procurement regulatory authority of Zimbabwe. Njalo icala likadelisi lingakhangiswa kahle kahle yabona ukuthi unkosikazi kapresident Mnangagwa uOkosile Mnangagwa laye uphakathi kwendaba yakhona kanye nomntana wakhe uCollins Mnangagwa. So abantu bathi hayi lokhu kusibamba amehlo nje, ngoba yinto ethe iphuma laphana yayangisa kakhulu upresident Mnangagwa. Njalo so abantu bathi sezama ukuthi ebebamba abantu amehlo ukuthi abantu bengabe lokho bekhonona ukuthi hathi ngendlela le khona ngenxa ye-COVID kanye lenjalo ukuthi ezomnotho ziloko zisiwa, imali yeZimbabwe ayisathengi, abasebenzi bakahulumende ikakhulu abasebenza kwezempilakahle omongi labodokotela bakuma-strike. So konke lokhu sekusho ukuthi hhayi ufuna ukusibamba nje ukuthi ungani uyalwisa indaba ye-corruption, kodwa yena engelakho isineke, ngoba yena njengomongameli abe phakathi kwawo, lokho kuyabe kusenzakala.